Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpandula 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abazali abaningi bathi bahlutshwa yikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo.
Nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support.
Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana nabezombusazwe.
Siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu, ngababe ngabantu ababuya besebenze through ama-structures abaphiwa nguhulumende.
Abanye abantu bayakuchothoza okwenziwa nguhulumende.
Acaca ngempela ukuthi izanu ifuna ukuhlala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu.
Sanethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi abasakwazi ukuba bahambise abantwana ezikolo lapho kumemetheka khona ngamandla igciwane le-COVID-19, kumbe behlale labo emakhaya lapho abagcina beganga okumangalisayo. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula 1,281 laba balisi abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izinto zokufundela zakhona zintutshwana, ufundwa nzima, plus nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona, bayazama amanye ama-teachers ezinye isikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungena data yakhona, so umntwana lokhu esalela ngemuva, nxa ungena mali, like now abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park kweBulawayo.
Ezinye izinto unxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu nje ebantwaneni, ngoba singabona khathesi ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho, ngesikhathi sokumele be esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esilutholileyo ama-uniform abantwana ebengasakwani, izicathulo bese zingasakwani, and abazali bebengela mali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube lobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ngokuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakoBulawayo laye uthi sephila nzima.
Thina esise-Cadre Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okokustokha ngagcina ngiyisebenzisa sengisidla yona. Khathesi kunjenje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sokuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwalise nzima sibili. Konke khonokhu kwenziwayo kuyini? Yi-COVID.
Umnumzana Barashe James Tafirenyika, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele-COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu 129,505. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Mongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi. Umnangagwa wethule lokhu namhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umnumzana Maria Wanda Nzuwa owayekhokela uhlangothi lwePublic Service Commission. LeZimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikangazela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idale lePhalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho wePrivate Voluntary Organizations Act. Phansi kweziqondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi nguregistrar okhethwe nguhulumende oza kwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, uzabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elithumi. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube kolela ilungelo loluntu.
Kuyacaca ngempela ukuthi izano ufuna ukuhlala izano yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizano. Ifuna osobhuku babe ngabezano, abalisa babe ngabezano, izinduna ngezezano, amakhansila ngawezano, ama MPs ngawezano, ama senators konke ngokwezano, upresident ngowezano, abantwana besikolo babe ngabezano. Yikubona ukuthiwa baye kuchite for school of ideology labo baye kwenziwa babe yizano. Ngesingayo ngabo akusafundwa physics, akusafundwa chemistry, akusafundwa business, kufundwa i-ideology yezano. Ngabe izikolo zonke zifundisa izano, akupheleleke kukhona lokho abafuna ukukwenza. Bafuna ukuvimba ama NGOs, kuyalandela bavimba ama political party, bazavala ama church, bazavala ama mosque, bazavala yonke into engasoza. Ama NGOs aqhakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Ngaye ngasekho ama NGOs azimele kangekho ngaphansi kwezani ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho ke kawucitshwe lo mlilo, kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezano PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile America o Britain befaka izimali through ama NGOs wona lawo, ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama NGOs. Ama NGOs angikhona usiwakhaya ukuthi avele evela nga ala ma links le labo MDC wala ma links labo position and so forth. Ngakho ke i problem esilayo elizweni lapho yama demonstrations, i problem yokungazwisisi, i problem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsor ama programs anjengona lawo. Ngakho ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu kababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo ibandla leMovement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi sesixoxisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenza ndawonye kumanyano we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umafa usungula lingxoxo.
UMonzora ungena njani yena engazange icontest as a presidential candidate ngo-2018? I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma ithola nje ngangakwa ngoba bonke bonabo bayijiwa babuhlungu ngokuziwa ngumfana omncinyane sithi kangeni kwamanje
ye baba Chuma ungathini ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzora sefisa ukuthi asebenzelane lo mnanga
iPoland Nkembo lo hlabezi lo wonke nje inkundla labo kuhlangana khona laba bantu abezepolitiki kusukela kubandla libusayo namabandla nje wonke nje athini abephikisa isothi ngama opposition parties okumele kube semxoka yubana sikuzwisise ukubana ukuba nebandla libusayo lamabandla aphikisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendawo besokudala umangizondane besokudala angibonani lawe ukuphikisa kwebandla kutsho ukubana hayi sibona okutheneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu ipatriotism ngakho-ke omonzora nxa bebona kufanele ubana bekujweni noma engazange abe i-candidate ngo-2018 kodwa nxa ekubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana ngikela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le-NDC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibuyeni etafuleni laphana siqoqoda namakhanda
wena ungathini ngamafutshane sibili
konke lokhu thina simangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yezimbabwe lapho uzoreywa losmith losithole lundaba lingisi rawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu sithi i-history iyaziphinda i-history repeats itself ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyithumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu hhayi uMonzora ngowezano izano i-MDCT thina lokhu vela kusimangalisi ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hhayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPoland ngezani kulabanye abantu abakhontestayo kuPoland bengasobezani khathesi sebajoyina sebeyimemba zezani
babuthuma ngena khonapho sizokuthi ungathini ukhanya ngazani i-NDC alliance ithi lokho kuyinto ngokwezanu kuphela akukhokunye
iPoland ayisiyonto yezanu PF iPoland njengoba ngishilo ngiyabo bantu bonke abezepolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane izanupiyefu layo ikhonapho igoqelwe labo futhi besifisa ukuthi ngabe bayabuya ngiyamuza ukuthi kona hhayi ngabe kuthiwa i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutisale lani khangela kathesi silohulumende wenza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi into kumele beyibone naleyo tona uhulumende wetesilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bayakwazi njalo bananzela ubana izimbabwe ikhokhelwa ngopresident Emmerson Mnangagwa isadaka kunjalo Africa Union kunjalo
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla nezanu PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexoxa ne-Studio 7 singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abaningi kweletunisia batshengiseli namhla emgwaqweni besithi kabasamfuni urhulumente wabo bathi uncindezela uZulu ilizwe lemelika lithi kaliboni lidlelana le-Taliban esanda kungena embusweni e-Afghanistan kusalandela ukusuka kwebutho lemelika kulizwe leli lokhu kusanda kwethula njalo lilizwe lakolekakashiya emhlanganweni we-United Nations General Assembly kuvotelwa umkhokeli omutsha kwele-Germany lamhla kulandela ukusuka esikhundleni kuka-Angela Merkel kukhangelwe ukuba kuzavota abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha 60 million Soku isikati seza masiko.
Sinana masiko. Sinzi umanji. Nila baba mkuu. Babelo vola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga yamagugu umpandula okubizwa ngokuthi yi-Heritage Month kwamanye amazwe. Abantu abadabuka eMatebeleleni lenkabazwe bayakulandela kakhulu lokhu. Kuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethuko zamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo Ngwenya.
Ngibingelele iStudio 7, ngibingelele nabalaleli bonke nje bakithi. Inyanga uSeptemba inyanga yamagugu, yebo kambe siyazi ukuthi lusuku lolo lwalubekelwe ukukhumbula inkosi uShaka leyakhothama ngomnyaka ka-1828 ngoSeptemba mhla ka-22 noma abanye babuye bethi mhla ka-24. Kodwa-ke thina lathi singabathwakazi looking at usuku lolu siyabona ukuthi usuku lolu lakithi lwaba inyanga ebaluleke kakhulu njengoba sazi kahle ukuthi uSeptemba iyona nyanga leyethu inkosi inkanyamba emakhanda khanda umzilikazi kaMashobana eyakhothama layo njengoba sazi ukuthi yakhothama ngomnyaka ka-1868 mhla ka-9 esibona laphana futhi neqhawe layo uLotshe Hlabangana owayeyinxusa lenkosi layo ngomunye owatshona ngalinyanga. Yebo kambe njengoba seyaguqulwa seyaba inyanga yamagugu, kumele sikhuthaze-ke ukuthi abantu bazi ukuthi ayini amagugu. Amagugu ayinto eqakathekile kakhulu empilweni yomuntu engafanelanga imlahlekele. Ngakho ke siye sibone ngempela umuntu nxa elento kuthiwa igugu noma isendlini uyayakhela indawo especially kwesinye isikhathi ekhiywayo ukuthi kungabi lo muntu ozofika alithathe lelo gugu lakhe.
Akusephile lokuningi ngalokhu.
Yingakho ke babudube ukusibona lapha besinxusiwe nakwezinye zezikolo ukuba sihambe sifundise intsha yethu ngamagugu ayo kuba ukuze izwazi ukuthi isukaphi imvela phiyayo isukela kuphi. Ingakho sibonela kwesinye sezikolo lapha eVeline eUvel sikhuthaza abantwana ukuthi bakhule bezazi ukuthi bangobani njalo baziqade ngamasiko abo ngoba phela isiko liyingxenye yamagugu. Isiko lakho nje liyigugu lakho.
Siyakuzwa Ngwenya, kodwa isikhathi sesidliwe ngumankoye, akugqibe ingxoxo yethu namhlanje.
Lathi sizamene ukuthi kungasilahlekeli okungamagugu kithi njengokuyithi bethu. Loba siphila empilweni la izinto sezintshintshile sekumodernizewa yonke into lapho ohamba khona, kodwa-ke kufanele ukuthi sihlalahlale sikhumbuzane ukuthi singobani thina, sasiqhamikethu sasiphila njani futhi. Yikho-ke lisibona la namhlanje ma ngabe sibungaza inyanga yamagugu sizama ngayonke indlela even nokuvunula lesifico sivunule ngale ndlela okhokho bethu ababevunula ngakhona. Esethu-ke isizwe njengoba sazi sakhiwa ngezizwe eziningi, akumangalisi ukuthi ma uhambe emgwaqweni ufica umuntu evunule indlela abelozi ababevunula ngayo, okanye amangula ayevunula ngayo, okanye amatswana ayevunula ngayo, okanye amavenda ayevunula ngayo, okanye amadonga indlela ayevunula ngayo. Lokho kuyikho kanye ukuthi sizame ukuthi lentsha yethu encane engazange kubone lokho kungalahleki, bazi ukuthi bazalwa isizwe esasiziphilisa njani.
Ngithathe leli thuba ukuba ngibonge umnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ngile thuba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko esintu umanzi nobaba mkhulu babelobola.
Okwamanje sike singene kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamilinkumo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo wenziwa uDavida. Isiyinkosi kodwa ungaba umthandazo lathi engifuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize. Ngizabala kumaHubo 144 verse 12 ngisihlanzi yaphansi kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla lezimvu zethu zizale izinkulungwane yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo kungabi khona ukukhala endleleni zethu babusisiwe abantu abanjalo babusisiwe abantu abakankulunkulu wabo oyinkosi ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho iverse ka 12 siqalise emulini ulapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutsheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile kumele sithandazele imuli zethu sithandazele abantwabethu sithandazele amadodana ethu ube uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni kulabo abangabafundisi kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle kube khona ukukhula okuhle sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi ukuthi abe njengendayimani abe njengegolide akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhanye ubuhle bukaKristu yibo siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi behlukuluzwa kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idayimani emabandleni singababambi kubi sinazile ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi ubaba bengabomama bezindlini siyasithi lokhu ngomthetho akuvunyelwa kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumeli ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwa bethu besesaba inkosi kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho othola khona ukubiyelwa yikho lapho othola khona ukuvikelwa ayikho nto kube yikho lapho othola khona ukuhlukumezwa khona ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke inhlobo yokudla ukuthi kugcwale ukudla ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali kungabe kumbe uyalima kungabe kumbe uyasebenza ngezandla kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho kungabe kumbe uyilabana abalenkomo uDavid uyathandaza lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angachelisa konke lokhu esilakho uNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya isiphala sakho ibank account ingavuzi ingabi lezikhala ezivuzayo kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili
kuyiphethe mfundisi
ngegama likaJesu yathandazuka inkosi ikuqinise ikunike amandla njalo ikuphumelelise ukuze nawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo
Siyabonga kakhulu uJagelidala untungameli inkomo Sike sizwe uhlelo lwabatsha
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla sixoxa loBrisbane Ncube owenhlanganiso yeCommunity Solutions Zimbabwe sixoxa ngenhlelo zabo ezijonge ukuthuthukisa abatsha elizweni Brisbane ngiyakwamukela kuhlelo bafo awusitshela okuningi ngemisebenzi yenu
Ramayek sabona ngiyabonga bafo ukungamukela namhlanje kuhlelo basically esikwenza njengenhlanganiso yeCommunity Solutions yikuthi khona sikhuthaza ulwazi engakuthi mina hayi active participation yabantu abasha kuzinto zonke ezilokwenza le development engaba khona phakathi kwelizwe. So okuqala sithangele ukwakha ukuthula peace building nokubumba ubudlelwane phakathi kwemphakathi ngiphakathi kwezigaba. Then sithangele njalo iparticipation yabantu abasha ku-governance and electoral processes. Ngathi mina konke kulokwenza le democracy kumbe lokubuswa kuhle kwezabelo lokubuswa kuhle kwabantu.
Kungani libona kuqhathekile ukuthi abasha baphatheke kuhlelo ezijonge ukukhuthaza ukuthi kube lokuthula kanye lokusebenza ndawonye elizweni?
Abantu abasha siforma over 65% of the population yethu. Yithi esiyekusasa elide esabhekane lana. Yithi futhi kade sesiphila in the present. So singathiwa phansi ekwakheni ukuthula kumbe ekulungisiseni izinhlupho ezikhona phakathi kwelizwe. Then sebe sichiye that missing link ngoba so far nxa ungakhangela imizamo yonke esiyenziwe okungenziwa genuinely yikuthi abantu abasha baphiwe umkhandla ukuzibonakalisa labo bathi participate babithi izisombululo on the table ukuthi kuyini esingakwenza. Kaningi nxa ungakhangela imbali abantu abasha yibo abasetshenziswayo as objects of conflict and objects of violence. If we harness this energy siyifake in the proper direction then singabumba ilizwe elilokuthula. I-peace is an integral tenet of development. Any country that does not have any environmental peace, it's hard for any development to be done.
UZulu Jikelele usanda ukuthakazelela usuku lwe International Day of Peace. Lapho inhlanganiso ye United Nations ikhuthaze umhlaba wonke jikelele ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni nge COVID-19. Sikhangele inkuthazo yenhlanganiso ye UN kuyini esingakufunda njengelizwe.
I-COVID-19 isiveze lokho khona akulalizwe elingasurvive lilodwa. Inkuthazo ye UN ukuthi khona amazwe ngasebenzele ndawonye abambane. Ngibona ngani that's the way to go. But however, conflict is a permanent thing. So what you can do is we can manage conflict. Esingakufunda kunkuthazo ye UN ukuthi khona let's try by all means ukuthi khona sithi thina ameliorate violence and then we manage ama conflicts akhona. Bese sibumba ke general global consensus yokuthi khona amazwe aphilisane kuhle. Then thina njengelizwe leZimbabwe omunye sikufunde ukuthi khona charity begins at home. Inkuthazo yami ukuthi khona kuyo yonke imizamo esiyenziwe ukubumba ukuthula, the National Peace and Reconciliation Commission must now then initiate genuine dialogue ngama past conflicts yonke aba khona. He address all post conflict situations ezikhona current ngaba ama conflicts nezi awumbhuqazo wako aba khona kanye lawo ngama conflicts aba khona. A conflict cannot be solved nxa kungazange kube le genuine dialogue. So esingakufunda is come down to the table, abantu bahlale phansi babonisane singasombulula njani inkinga lohlupho esike saba lana. Siyenza njalo, this is going to work to bring national cohesion, which I will continue saying is an important factor in the development of any nation.
Hayi Priski, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, sesifikile emaphethelweni wohlelo lwe-2 lwabatsha. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olubalulisayo ngenjabulo, igama nguMaikobe. Bye bye.
Kwezemidlalo kwenziwe isikhumbuzo namhla sikamasitis Rambo Sibanda eWest Park Cemetery lendlini yakhe emzilikazi. Abalandeli labakhokhela iqembu leHighlanders bancome kakhulu imisebenzi kamasitis. Ayisizwe uNdumiso Gumede, omunye wabaqondisi beqembu leHighlanders, ekhuluma ngokuqakatheka kwabadlali langomdlalo wenguqulo kunye.
Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi iclub Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi esake sadlala sonke ake senzeni something. Lezikhundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona, kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuthi ukuqonqosela kwami awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenza ukukhanya njengalamhla lapha mbuli lapha hathelizama mbijana hei bayasithiya bayasithiya. Uthiwo ngubani? Into yabantu le vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena.
UNdumiso Gumede ngomunye wabaqondisi beqembu le-Highlanders ubekhuluma emcimbini wokukhumbula uMercedes Rambo Sibanda wayedlalela iqembu le-Highlanders lele-Warriors. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abazali abaningi bathi bahlutshwa ikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labezombusazwe abalandeli lenkokheli yeqembu leyalenza football club namhla benze isikhumbuzo sikamercedes rambo sibanda siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngokhiphi dube